umhlangano lo mbona kungumhlangano oqhakathekileyo kakhulu nxa sikhangele ukuthi eAfrica abantu abaningi nabantu abasasebatsha umhlangano oqhakathekileyo kakhulu kubana amapolicy makers ekwanisa ukuba nehlangane labantu abatsha ukubana kukhangele ishebe lendingo zabantu abatsha.
Sizwe uNkosazana Vera Songwe yena omela inhlanganiso eUnited Nations esithi njengenhlanganiso bayakhangela ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi leAfrica. Ubona njani lokho?
Uhlelo lolu luqhakathekile kakhulu uma sikhangele ukubana indaba ezihlangana nabantu abatsha njengokubana ukuswelakala kwamathuba emisebenzi. Kuqhakathekile kakhulu ukubana amathuba la abantu abatsha bewathole ukubana kuthuthukiswe izimpilo zabo.
Sikhangele indubeko esibhekane labantu abaningi kwele Zimbabwe. Ubona ngani uhlelo lolu lulakho ukuthuthukisa abantu eZimbabwe na?
Abantu eZimbabwe solungabathuthukisa kusiya ngokubana ama-policies ohulumende weZimbabwe lawo ahambelana yini akwanisa ukubana esebenzisane nama-goals analawo. Kodwa esikukhangeleleyo okwakathesi ukubana uhulumende weZimbabwe izinto akade eziyenza kanye lokubana i-economy yeZimbabwe isebenza njani kuyenza ukubana uhlelo lolu kube nzima ukubana luthuthukiswe.
Isibone njalo ongusakhulayo uNkosilathi Nyathi ekhuthaza abakhokheli bakahulumende ukuthi izinqumo eziphuma emhlanganeni lo kumele zingaphelele emlonyeni njalo kumele baqhubekele phambili besebenza ndawonye labatsha. Ukubona njani lokho?
Ukukhuthaza lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba senanzelela ukubana uhulumende weZimbabwe uyagijimela ezikhathini eziningi ukubana elandele imihlangano enje njalo avume izinqumo lezi, kodwa nxa sokumele ukuthi kuyenziwe senanzelela ukubana uyake sedonsela emuva engathi ayenze ukubana izinqumo ziye phambili.
Evula umhlangano lo umongameli Emmerson Mnangagwa uphathe udaba mayelana ngezinto ezitshiyeneyo esithi eleZimbabwe seliqalile ukusebenzisa ulwazi lwe-science technology engineering mathematics ekuthuthukisweni komnotho ikakhulukazi kwezokulima. Awusitshela umbono wakho ngalokho?
Lokho okuthiwa ngumongameli ukubana kwaqala kudala ukuthi kufakwe uhlelo lwe-sustainable development goals ayisizo zinto ezenzakalayo ngoba luba khona okuyenzakala lube izinto ezinjengamagetsi aluba ayisizo zinto esizishotayo